mina ngingu Owen Mthozi Moyo, umphakamageza, ngiphuma egcwala eligcwala ngamathe eTholotho, eKholozejwane. Ngesikhathi sami nje ngedwa on my spare time, ngiyathanda ukubana ngilalele nje country music nje, ingoma zesintu, yikho engathi ngiyathanda ukukwenza, ngiyathanda ukubala. Yizo izinto engizenzayo ngile minyaka kuphela engu-22. Ibhuku selikhona, ekubeni khona kwalo izolo belilontsha eMemota House Festival opposite Flower Center ilontshile. Esilo festival ukuthi kubana besinta ilinda simasarela osebenzi thi lo Secretary General weZaphu uDr. Strike Mkandla wasekhona khona ngale ngalo ibhuku liyatholakala ku-Amazon. Imbuthelethelo ku-Amazon, uyahamba ku-Amazon abhale power comma enter overjoy, the power comma enter overjoy. Yiso yilo izinga elibhuku elikilo ngalesi sikhathi.
Ungathi fahlafahla nje ngamafitshane ukuthi ibhuku leli limayelana lani?
Okay, hayi, ibhuku leli limayelana namandla, ukuthi amandla njengabantu siwakhangela njengento yokuthi umuntu kumele abe namandla ngoba elesikhundla esikhulu emphakathini, kukanti amandla avuya ngento nesikhiwo ngasithi influence. Njalo i-influence ilemithombo yayo, imithombo ye-influence leyo yiyo edala ukuthi umuntu acacangele ukubana ulamandla, ikanti ke okulamandla yindingeko engathi esemphakathini, kumbe okulamandla ngumphakathi ngasomthungameli womphakathi. Umthungameli womphakathi uyisisebenzi somphakathi, kalamandla phezu komphakathi, yena unjani uyisisebenzi somphakathi. So ibhuku ikhuluma ngendaba yokuthi umuntu osesikhundleni kalamandla, kodwa umphakathi yiwo onamandla over umuntu osesikhundleni.
Lizwakala lifuna umuntu azidle ingqondo. Manje ubhale njani ukuthi libaleke, kube lula ukuzwisisa ukuthi lichone?
Ukubhalwa kwalo libhalwe ngendlela yokuthi ngiyabhala ngafaka lembali phakathi, ukuthi abathanda imbali babe bevala. Ngingakhuluma ifact bese ngifaka imbali, bese ngiyichaza imbali yangikhona ixhumane nalowo mqondo engiyabe ngizama ukuthi ngiwuveze ngebhuku ngaleso sikhathi. So i-typesetting yangikhona ime njalo. Kuyaqalisa i-fact, kuyi-historical observation, kungase i-historical observation sokuyi-interpretation, then ekuqineni sokubuya i-image. I-image ingumfanekiso olethwa kumbe isaga kumbe isitho esiyamukelwe ngumphakathi, esizinza ukubana lelo mqondo obhalwa libhuku asomqondo nje umqondo ovele usukhona emphakathini, osuyamukelwe ngawo wonke amachinga lalokhu esesihlangane nakho njengoluntu. Yes, non-fiction, sexual non-fiction book. Yes, lingene futhi le ndabeni zokustarta umphakathi, social science, ngoba liyakhuluma la ngendaba ze-influence, imithombo ye-influence nama-societal apparatus. So bhuku elisengathi yindaba.
Lingasetshenziswa ezikolo, emakolitshini, ngapha?
Okay, mina nxa ndikhangele kakhulu ngikhangelela ukuthi lingasebenza emphakathini nje wonke jikelele, liphinde lisebenzele ezikoleni kulaba abaqeqesha ngezokufunda ngomphakathi wama-social sciences. Libuye njalo futhi lingene lakwabantu abafuna amabhizimusi, ngoba lakho liyahamba futhi libuye esiqwini somuntu, ukuthi umuntu njengesiqu ungaba namandla njani, ungathola njani amandla akho ukwenzela ukubana ekugcineni kwakho konke utshintshe indlela abantu ababona ngayo into esingathi i-reality.
Lizwakala lilo umqondo ojulileyo. Ufunde kakhulu kumbe hayi wahlala wacabanga wakuthatha?
Okay. Hayi, mina ngifundanga kakhulu kuyangaphi. Ngafunda nje kuphela ngafika ku-form 6 angikaze ngenele isukana ngiqhubeke ngezemfundo yami, kodwa okwangenza umbuzo ojayele ukuthi ngakuthatha ngaphi engokubhalayo, ngathi ngiyakunikwa nje nguNkulunkulu, ngoba mina ngumuntu lwana okholela ukuthi ulwazi luyonke ndawo uyakuphela ngokuthi thina siyakwanisa yini, siyenelisa na ukubana siluthathe lelo lwazi lapho olukhona sibese silusebenzisa. Ngike ngifake umzekeliso lokhu engizama ukuchazisa kuloo ndoda okuthiwa ngu-Pythagoras. Une-Pythagoras theorem yakhe wathola ukuthi i-Pythagoras theorem iba khona ngoba wa-discover ngokusebenzisa intambo zamatatari. So ngalokho-ke lokho kusivezela ukuthi ulwazi lugcwele yonke indawo, siqanqalazele lolwazi, njalo lolo lwazi kuya ngokuthi thina siyafisa ukunganani ukubana siluthathe silusebenzise.